Namhlanje uhlelo lethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lo nkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kulingoseli kwenze khona injani mazimbabha amahle.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhambe njani? Sizwa kuthiwa belilo umhlangano we-rally. Ungasitshela ukuthi bekungaphi njalo kuhambe njani?
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngobaba u-Advocate Nelson Nelson Chamisa owawina kukhetho lwe-presidential elizweni laseZimbabwe besile-rally eChitungwiza namhlanje lapho esesihamba kuZulu sisiyamtshela uZulu ngokuntshontshwa okwayenziwa izano entshontsha ukhetho njalo sihlangana nabantu abaphakathi komuzi waseChitungwiza ukuthi basazise ukuthi bona balembono bani njalo balezifiso ziphi abangasipha zona esazicubungula ukwenzela ukuthi sidinge indlela yokuthi siye phambili.
Ye, ungasitshela ukuthi kusasa kona kuhamba njani?
Kusasa angisonke siyazi ukuthi besifuna ukuthi sibe le-rally ekhwekhwe sithi siyenze i-rally yakhona saliswa ngamasosha esesikwenzile ukuthi sesibhalele ekhothi and then ikhothi sivumile ukuthi silelungele lokuthi senze lawa ma-rally. Kodwa okukhona yikuthi njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba u-Advocate Chamisa sizangena iZimbabwe yonke sikhulumisa nalo Zulu ensukwini lezi ezilandelayo sizalikhiphela insuku ukuthi sabe singaphi isikhathi bani njalo nini njalo ngaliphi lawo.
Ebulenjini bwe-Twitter lamhlanje sibone imbiko kamongameli webandla engani uthembisa uZulu ukuthi kukhona okuzayenzakala laphathi khona the real deal is coming. Ungasichasela ukuthi kuyini kahle kahle uZulu amela ukukhangelele kumbiko wenalo?
Umele ukukhangelelwa nguZulu ukuthi into yokuqala thina ibandla lethu elikhokhelwa ngumongameli wethu ubaba uChamisa asanqoba kukhetho izani yantshontsha. Okwesibili yikuthi khona sithi khona thina amasosha ahlale emabharalini abahlali phakathi kukaZulu umsebenzi wabo asoko ukwelusa uZulu umsebenzi wabo ngokwelusa ilizwe njengoba ilizwe selingene nabanye abantu abaphuma ngaphandle kwelizwe lethu so sithi labaya emabharalini njalo uhulumende wezano akayekele ukusebenzisa imibhobho kubulala abantu abantwana baseZimbabwe abatshengisela ngokungathabi okwenzakele ngokuntshontsha abakwenzileyo. So esifuna ukukwenza ikuthi singene kuZulu simbuzisise yena ukuthi ulambono bani ngoba sonke siyazi lokukhulukhuluma ebulenjini lapha ukuthi khona sizangena ku-GNU lomnyangagwa hayi into esingayichasisa kuZulu ngoba kasoze sibhanditshe inyoka and njalo asoze siyekile umuntu athathe iyethe imbuzi ahlinza akhiphe isikhumba abeseshiya yini inyama yona imbuzi ngeyethu.
Labo abathi ikakhulu singakhangela kuTwitter la siyabona ukuthi bangani sebesiba baningi abathi bona umongameli webandla kathiye ukuba ekhuluma ngokhetho lolu akhangele kulolu oluzayo. Lithini lina ngabatsho njalo?
Wonke umuntu ulelungelo lakhe nxa ilo mbono wakhe ukuthi akhulume kodwa thina sonke liyazi ukuthi thina yonke into esiyenzayo siqala sibuze uZulu. Yebo naye bayakhuluma ebulenjini abantu abanye futhi kumele sibalande kuma-grassroots lapha ukuthi sizwe ukuthi bona bathini ngoba bona labo abaphansi bathi khona bona abafunda kuzwa ngodaba okuthiwa i-GNU leyo. Izano bayikuthi yona inqobile ayilungisi izwi njengokuthembisa abakwenzayo kanti bazabe begalelani bona besithi babanqobani.
Hayi kuzwakala isikhathi yiso singasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga maZimbabwe amahle asilahle mbeleko ngokufelwa sonke siyazi ukuthi sisebenza namasela wezano lingakhali sikhona sizabe lokhu sifukana kuzaze kulunge abadala abantu ongaphiliyo kahlozi.
Hayi sibongile kakhulu.
Ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba.